Raman ngathi mina kuyangiphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende bantaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala kwi-Eagles and mina by then lami ngangisasekuSaints kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangiyi-2 years ngangu-1 year behind uNorman Mfumbo kuSaints kuma-juniors but we used to look up to uRaman but waya and then uRaman wagcina is a coacher iFlower Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngase ngicoacha iAmaZulu and then wasesuke sisiya kuwa ngu-assistant kamadinda kuwa-Highlanders and then after that kwaya wagcina sengiye head coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke ku-Capes United ngo-2002 ngingakayi eGermany ngamjiya mina secoacha captain siya German but sasiloko sizwanana and secoach imoto action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Raman inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRaman waye umqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi
sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumoye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na
into engangiyamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know maybe it is or I don't know why but abaqakathekiswa kangaka than what they deserve Raman did a lot and into engangiyanginika nje ungani ngiyahlaliseka ukuthi igovernment ayingenele yathi izancedisa ukumbeka and if you know what they are doing so khonokhana lako kuqakathekile but into yabeqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqeqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa esenza konke lokho thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ngokuthi how best can we utilize abantwana yaboRaman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya so mina yikho kungani kuyangiphatha khona kauthi ama-coaches amaningi asegcwele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho kuzini ngabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako